Umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump usethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwakazi le-Afrika.
Kungawuthokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola okuningi okuvelele e-America, kodwa engxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, engxenye labo amsekelayo. But thina ezama-Zimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kazikaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana bazabandlululwa kakhulu, ikakhulu izithepheli nabantu abamnyama, ngoba uTrump engumuntu olobandlululwa kakhulu.
Umahlekisa oloduma umdawini Sibanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kule nto engithanda ukuthi ngikhulume ngoDonald Trump, yena. Otherwise, I'll say the guy is good because he's got boldness and a leader, and when a leader believes what he believes in and he pushes it. And but Trump mina into one enganika imthandweni nakhona ukuthi afuna ama foreigners. Le yilizwe likaNkulunkulu, you are one people created in the image of God, you've got to coexist. Akuphela khona angalukisa khona pho si.
Umnumzana afunani ndimande ugcizela amazwi kamdawini esithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Masikhangela umnumzana Trump, i-number of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump unganilama-positive amaningi kakhulu. Njalo kumazwe ase-Afrika singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana nabo-LGBTQ ukuthi kumele bavumelane nalezi yazinto.
Abanye bathi abanalwazi olujule ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi akwazi ukuthi uzanceda njani ele Zimbabwe.
America sinomongameli omutsha, but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Kratos Banda uthi impilo zabantu zizatshintsha, ikakhulu kulaba abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi laba abangela maphepha, ngibonani impilo yabo izakuba nzima kakhulu. Lalaba abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuzakuba nzima kakhulu. Ye, mbonani uzakuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. Ye, so mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo lezimpilezi ze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sikile nxa ngibona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandla lama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho lwaqhutshwa ngolwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Yobulawayo ngimela isido 7 igama lamuyenzi Jesus Banda.